Abantu abanengi bathi kuzima kwale Zimbabwe lapho kusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathule nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezitaladini.
Impilo inzima besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono since lokho bakuya lelo bondi besithi kumbe ibondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu uyavuka ekuseni uze letshona ilanga ungathengisanga izinto and lokho into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendors.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali yala po ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. Lamagetsi siyabe sengasela ngoba wena ubhatali. Uma kanti uyabhatala ngani igetsi? Sihlezi ngesisodwa nesiNdebele. Kube amastanda kade sisiya owa amarend. Nina as it is ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kube amastanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omastanda irend. Ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othwele nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi sakobulawayo.
Ngapha kulo bunzima be-space crisis ngapha. Ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho ukuthi ithathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi ya ama-funeral policies lokunye okuthiyani balisele ukuthi asilakheshi kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akulampilo ekhona, akulanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo ngoba kulezindlala imali layikho ngoba impande yezinto yonke imali so akulamali ezweni. So njengami kunaso sengigqede ngabanye 6 months ngala dola esikhwameni ukuthi ngiphika njani, ngiphika ngamadolobi langawo langokucakucaku langaziyangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane lo Tshabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezitaladini kwele Zimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni ile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala emabhenki ogogo ngathesilensukwane kuyagodola hayi kunzima abantu abathengisayo basathola izimali basela business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
Abantu sebecira sibafosti ukuthi baye kubola abantu abambazulisayo besimbazo bayeboleka izimali. Yiyo into yiyo indlela ekhona ngoba akulo mntu olapho ozakuboleka imali ngathi sicash adnance uzanika ngelanga elingaka njengoba ebhenking aphuma. Into eyenzakalayo ukuthi bathi babefake lokho bathi i-interest anti babavumela ukuthi khona nayo imali leyo yebisakeleka elingaka ngasesele ebhenki umuntu umntwana obolekisa imali uyafaka enye i-interest imali yaphela so yabeleke i-accumulate interest lokuyiqhela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla eningi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe adopte iran ngoba uhulumende will not say sesehlulekile ngaphandle izakhamizi zingasuka uma zibambane zithi uhulumende hayi sesehlulekile phela akume eceleni kumbe ungene kumbe i-transitional authority.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mdlanga uthi lokhu kungeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Na vele umkhomo weZimbabwe akusile okukhona nje sokusela udokoza into khona bayuthi sokumele siqalise ukuthi asiqalise ukuthi avele ingane akukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi are the essential structures silungisise ukwemba kwemigodi lokuthi ilokho okutholakala emigodini yangikhona kuthengisa njani silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emaplazini kumbe zivela khona ngale emigwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asikhaleni ngazwilinye sisukumenini ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi Masi City 2018 senza eBhayibhelini ngisho ukuthi ngiyachumayela abantwana bakwa-Israyeli babegqila njengufaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakatshelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula ethethi ukukhalela thina ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la okusokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.